ngithande ukuthola imkhijo lapha nalapha ilizwana lonke nje. Kodwa esikunanzelelayo ukuthi indawo eziningi azikatholi izulu lokuhlanyela. Abaningi ba izulu lakhona lisangaphansi kwe-20 millimeters. Lokhu lo mdaka lo singawusebenzisa ukukhuleka sigebhe amagodi yethu sivule imfolo yokuhlanyela. Kuzasincedisa njalo ezifuyweni ukuthi ma ngathi kuke kwakhizakhiza mhlawumbe kungaqala ukuhluma utshani obutsha, ikakhulu sikhangelele ukuthi inkomo izifuyo zisekuzimele kahle sisokomile. Abalimi asebethole izulu elifika 40 millimeters phakathi kwensuku ezimbili ezintathu kusiya phezulu banakho ukuthi bahlanyele. Umlimi angathola izulu elingaba yi-30 millimeters ngosuku olulodwa lilomdaka okuthi angahlanyela. Kodwa laba abangakatholi izulu elizwayo ngicela singahlanyeli ngoba kuyabolela phansi. Asimeni sithole izulu elilomdaka okuza kwenza ukuthi sikwanise ukuthi sihlanyele similile.
Ye baba Nyoni, sikhangela lapha inhlanyelo ezingahlanyelwa ngabalimi kule nhlanyelo elingasikhuthaza na kumbe izilimo elingasikhuthaza sikhangela umumo lowo.
Okokuqala sikhuthaza ukuthi abalimi bananzelele ukuthi njengobana nje sinamhla siku-11 December, 11 Mpalakazi, isikhathi esilaso ngasikhangela imbali yokuna kwezulu eZimbabwe, isikhathi esesisele naso sokuvuthisa isilimo sesingidile. Sokudinga ukuthi silime inhlanyelo evuthwa ngama-100 kusiya kuma-110. 15 days. Ngakho kutsho ukuthi nakungumumbu akube zinhlanyelo lezi eziphangisayo sithi ngesilungu ultra early maturing varieties. Nga kungamabele labonyawuthi sikhangele njalo ukuthi siceda inhlanyelo ezinjabo okhashana omashiya ezilapho ukuthi ne-90 kusiya ku-100 days zivuthe. Sibe sesikhangela ukufaka isilimo se-sunflower, isilimo sendumba zesintu, isilimo se-sugar beans, isilimo sochinda. Yizo ezinye izilimo konke zakwantu izilimo ezimelana ngcono lokoma. Njalo nxa silima sihlanyela izilimo ezijiyeneyo lanxa kungaba le ndlala uzathola ukuthi mhlawumbe indumba uyathola imbhida ufuhle. Sokudinga ukuthi singafaki amaqandeke engekethini eyodwa kodwa sikhangele ukuthi singafaka zibe izilimo zibe ningi ziyasincedisa ukuthi esinye singavuthwa esinye mhlawumbe sitshitshelilanga.